Mina isixwayiso sami ukuthi zikhona indawo ezilotshani kathesi. Isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani even lo kuyasika egangeni lapha yisona lesi. Okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kobo August, September. Because iglut leyo kumbe ubuningi benyama obukhona kathesi buzaphela. Xa sobuphelile ama-price azabuyela kulawo esiwajwayeleyo. Kodwa ungazama ukuthengisa kathesi, hayi kuyafana lokuthi ulahla isifuyo sakho. Okungcono nxa amapene vuma kumbe ukhuthele, ikungena egangeni uqalise ukusika utshani. Ukuthi at least zibe lento ukuba zisidla for inyanga ezimbili ezintathu. Kuthi ke umumo lo usungani usungconywana la usungazama ukuthi uzingenise emakethe. But hayi umumo emaphandleni lapha mubi, amadlelo asephelile. And asikwazi lokuthi sizafika njani esikhathini sezulu ngoNovember.
Nxa othe wangena egangeni nkomo wasika utshani bakho wabubeka, nxa usuzipha inkomo benziwani ukuze zithole esingathi ngama-nutrients? Kulungile ukuthi uziphe bunjalo bomile yini kumbe kukhona okunye okungafakwa okufana labo molasses? Ngiyake ngizwa abantu bekhuluma nge-molasses lokunye.
Hayi, ubuya kahle ke mfokankomo. Yisixwayiso esiqakathekileyo leso ukuthi ayisikho nje ukuthi inkomo siziphutshane kuphela. Into engifuna ukuyifundisa abalimi namhla ukuthi isisu senkomo kulama-bacteria esingathi ngesindebele sithi kulama-socha asesiswini senkomo. La masocha aphila ngokuthi adla lokho esithi ngesikhiwa yi-nitrogen. So utshani bunjalo bubodwa uzabubona buphuma bunjalo futhi ebulongweni. Kodwa wena njengomlimi umsebenzi wakho ukuthi uncedisa amasotsha asesiswini senkomo ukuthi aqina sebenze. So lokhu kwenza ngani? Kulento okuthiwa yiurea. Iurea yi-nitrogen kodwa iphinde ibe yi-poison nxa ungayiphathanga kuhle. Ngakho ke kule company ekhaya okuthiwa iWindmill siyayenza iurea, yayihlanganisa lokunye, uyahlanganisa letswayi ubusunika inkomo zakho. Kuyazincedisa ukuthi lanxa usuzinika utshani zenelise ukubugaya, kodwa lokuthi utshani lobu budleke kuba ngcono ukuthi ube lemolasis eduze, ngoba yona iletha amandla esingathi yi-energy. And then nxa usufake umabiko kumbe iurea yona ngokwayo kuzancedisa ukuthi amasotsha lawa asesiswini senkomo akwazi ukusebenza, abupheke utshani lobuyana, unike inkomo yakho amandla apheleleyo.